Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 20 kumpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
I appeal yet again to our business community.
Ngiyaphinda njalo ukucela kubosomabhizinisi bethu ukuthi libathinta ukuzithinta lesingane lomkhuba wokukhweza intengo yempahla mahlayana.
Umongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo wakuqala kuZulu njengomongameli welizwe we-State of the Nation Address.
Sasikuru engagement team kahulumende zihamba amazwe wonke zisithi izijeziso zenothwe zikhona kazikhithwe ukwenzela ukuthi siqalise kakuhle eZimbabwe. Njalo silakathi ezithikazikhithwe ukwenzela ukuthi iZANU-PF ingabi le excuse.
Umanyano wamabandla aphikisayo MDC Alliance uthi uhambo lwabo lokuya eMelika belungelani lokwezi jeziso zenotho ezethulelwa eZimbabwe. Umngcele waseZimbabwe leBotswana wasePlumtree usungula lamhla uhlelo lwayo lokusebenza ungavalwa okuza kuba mhla ka-23 kumpalakazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo wakuqala kuZulu njengomongameli welizwe o-State of the Nation Address, lapho athembise ukuqhuba inhlelo ezokuthuthukisa ezokuthengiselana ukuvuselela ukukhulumisana namanye amazwe ukuze batshaye imali yakwamanye amazwe eZimbabwe kanye lokulwisana lokungathembeki inkohlakalo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa wethulela umbiko phambi kwamalunga enhlangothi zombili zedale lephalamende emkhosini owenzelwe eHarare International Conference Center, lapho aqale ngokulandisa ezinye zezehlakalo ezisanda kwenzakala elizweni lokuzakwenziwa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Uphinde wacela osomabhizimisi ukuba behlukane lomkhuba wokukhweza intengo yempahla mahlayana ngoba befuna ukuthola inzuzo ethe xaxa ngokuphangisa. Uthembise ukuba uhulumende wakhe uzokwenza konke okusemandleni akhe ukulungisisa inkinga kwezokusilela kwemali elizweni.
I appeal yet again to our business community.
Ngiyaphinda njalo ukucela kubosomabhizimisi bethu ukuthi libathinta ukuzithinta lesingane lomkhuba wokukhweza intengo yempahla mahlayana. Lingakhohlwa ukuba ukwenza njalo kubangela ukungena kwempahla ebiza intengo ephansi okuza phambanisa ukuthuthukiswa kwamankampani.
Esekhuluma phezu kokungathembeki uthe makube lophenyo olwaneleyo kizo baboshwe ababotshwayo ngoba nxa bethe batholakala belamacala kungakhathalekile ukuba ngobani njengoba engekho oqhatheke ukwedlula omunye. Ukungathembeki ethi kuludubo olukhulu oselumpehlane ebuyisela muva ukuthuthukiswa komnotho welizwe.
In this new era, measures have been taken.
Imizamo isisenziwa ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukulwisana lokungathembeki elizweni. Udaba lonke lokungathembeki kumele lusolisiswe bajejisi abajeziswayo kulandelwa imithetho yakuleli. Akekho okuthiwa uqakathekile ukudlula omunye. Uhulumende wami kasoze ayekele abantu besenza intando beqhubeka imisebenzi yokungathembeki.
Kodwa ezinye zezakhamizi zeHarare lengcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi zizoyicela isivuthiwe. Omunye wabo ngumnumzana Bekezela Gumbo oyingcwethi ecubungula ezombusazwe ephansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute.
UPresident Emerson Mnangagwa okukhulumayo akugoka sonto entsha. mkavira hito wa shari kuruma na liyo. Hako mesi, okunye futu mesi nazire, kuti ngayi kuruma jalo kutaketa ama criminals around the president, jwa watu njalo. So, tina hito ya umele zikape kuti, sifunu kwa wazi kuti, njoke kuruma sifu njalo, uzazi investigator hini ina.
Ukumbothi umele abe isibonelo Mnangagwa zowenza lokho ngendlela engelaba dlululo lapho bebopha uthiwa ngabangathembekanga laba.
Ukuze thina sibe confidence ukuthi hayi usesenza something. Kumele sibe lati SJL esiningi isiqiniseko sokuthi uzazi investigator labangani bakhe abamfake kupause aba investigate. Ngoba incane ngasayenzanga njalo uyabe siyabe thina zakubona ukuthi hayi ikhuluma ipolitics.
Olunye udaba omongameli Mnangagwa aluthintileyo ngolokulahlekelwa imali kukahulumende ngenxa yabathengisa impahla ngendlela ezingayisizo kakhulukazi kuhlangothi lwezamatshe aligugu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kusenjalo, abalandeli bebandla leZANU-PF bathi batshayela ihlombe umongameli Mnangagwa ngokwethula lumbiko. Abakhulumele Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Indebele. Bathe balethemba lokuthi uza kwenelisa ukwenza konke akuthembisileyo. Lokhu kugoqela ukulwisana lokufumbathisana ukuthuthukisa amafekthali ukukhanga abantu bemazweni ukuthi basebenzele kwele Zimbabwe lokunye. Ake sizwe uNumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma exoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Iyatshengisa indlela okumele sikhambe ngayo. Iyanika umkhondo okumele izimbabwe ihambe ngayo. So kukithi engathi sifana siyalandela na iziqondiso lezi ezikhulunywa ngomongameli. Nxa ethe ekhuluma labantu kanje ngize ngacabanga amazwi okugcina esawatshiyela ngomongameli wethu owaphumayo umongameli ubaba uMgabe. Watshiya ethe yena yena ngakela okugcina ekhuluma ku-TV wathi mina lawe sinomsebenzi. So nxa ukhangele i-address le efakwe ngumongameli namhlanje ithiya izopha likuwe lami ukuthi wena lami siyenzani okuzayenzibana kona kube le ntuthuko njalo kube lokuvuselela komkhono weZimbabwe ngoba njengoba nditshilo i-100 days lezi akhuma ngazo azifuni yena yedwa zifuna mina lawe sidonsa kahle kahle ukuthi iZimbabwe ivuke futhi.
Nxa sikhangela-ke ezemanufacturing lezi okakade khuluma ngazo ukuthi ungazani so kule nguquko kancane kambe kuyakubonakala ukuthi kule nguquko kumbe umuntu omdala lapho sisengezivithiyo
inguquko ikhona kodwa-ke into nje ephosa ingane esifisile ngoba yindaba nale emali yangaphandle ukuthi wona amanye ama-cabinet laba imali le bayithenga emsikeni le engasiyo ebhanga so kusuka nje bese kubadulela bese kufika bekhwenzile njalo phinde kube nabanye futhi oguluka nje abakhwezela nje ukwenza imali ngabantu kodwa-ke ilongweni le-sexual instrument 64 lena yafakelwa khona kwantula ivalele izinto esingazilungisa lapha kwela kithi iZimbabwe zilungiswe la kulokuthi into yonke uzothabe konke le tokuthengisiwa nama-tissue paper umode eSouth Africa into esingayilungisa lapha icreate umsebenzi njalo kukhiphe ikonomedi ihamba so lana yayincedile futhi kodwa njengoba ngizele futhi ethila namba alona nxabe ngalapho kukhweze imvi njalo so sokuzagcina kusenza ukuthi bona ugcine sokubuya ama-import substitution azabuya ejiphile beso kubabulala bona futhi abama-industry laba.
Lo umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edale lephalamende ngowezanu-PF ubekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo umnumzana Prince Dube Kosibanda omela iBinga North edale lephalamende ongowebandla le-MDCT uthi bazakholwa ngokubona ukuthi umongameli Mnangagwa uzazifeza na izithembiso zakhe.
Okwakuqala bezama ukuthi egezise ingcekeza yenza kalamhla ka-1516 eyokuhluthula umbuso okwenziwa ngamabutho. Uzamile ngazo zonke indlela ukuthi egezise ibe angani yinto eyayisemthethweni. Okwesibili esikunanzelelayo ukuthi nxa umnumzana Mnangagwa isitsho yena ukuthi uzalungisisa i-corruption bese sikhangela ukuthi bona abamgombolozileyo bangcwele okunganani. Siyananzelela ukuthi ugonjolozelwe yizigebengu, ugonjolozelwe ngabantu abavele belamacatha awe-corruption akade bekhulunywa ngabo ukuthi ba-corrupt kuleli lizwe. bese sizivuza ke ukuthi nxa kuyikuthi egonjolozelwe ngabantu abanjalo pho uzakwanelisa njani ukuthi ebophe abanye ababesenza i-corruption ngaphandle kokuthi nxa yena ezitshela ukuthi i-corruption yakhona uyabe bopha bona labo abangabe bekhatshana kulaye. Ukhulumile njalo ukuthi abangenayo besizodinga ukuthi befake imali zabo elizweni uzakwenza ukuthi kungathathi isikhathi eside lakho lokho hayi siza kubona nxa sokwenziwe. Ngoba siyakwazi ukuthi one stop shop yakhulunywa kudala isineminyaka eminingi yakhulunywa ukuthi yakuba khona but azange sikubone ke kulungisiswa singazi ukuthi yena uzakwenza yini ukuthi kube khona njengokutsho kwakhe.
Uphinde njalo wakhuluma ngokuthi ukhetho oluzayo luzabe lungolukhululekileyo. Liyakholwa njengebandla ukuthi engakulungisa.
Umnangagwa ulembali labo ahamba labo othiwe ngalamanye amabutho ahamba lawo balembali. Imbali yabo isukusela kubo 2008 lapho abayala khona mgceke uTswankerayi ewinile ukuthi khona uTswankerayi ehle engene ebe ngumongameli welizwe yibo abayalayo lokho kuyaziwa lokho kumgceke. Na ukuthi ke khathesi baza kuyekela yini ukuyala kwabo khonokho bese besithi hayi siyavuma ukuthi sidliwe asikabikwazi. Siza kubona ngani? Siza kubona ngokubana umthetho owokhetho Electoral Act i-amendment yakhona ngayifake izinto ezitshengisa ukuthi okwakuqala ukhetho luyakuba sobala luyakuba transparent akusoze kube lezinto ezifihlakeleyo.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edale lePhalamende ongowebandla leMDCT sixoxela eseHarare. Umanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance uthi uhambo lwabo lokuya eMelika belungaphathelananga lezijeziso zenotho ezethulelwa eleZimbabwe, njalo bona njengezizalwane zeZimbabwe abangeke bakuthabela ukuhlupheka kwabantu. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emhlanganweni nalasezindaba owenzelwe esigodlweni sebandla leMDCT eHarvest House eHarare namhlanje. Omunye wabakhokheli bomanyano lo ongowebandla le-PDP umnumzana Tendai Biti onguye okhakelele iqula leli eliye eMelika uthe uhambo lwabo belijonge ukuphathisa eleZimbabwe yathi ukuyadingela ilizwe izijeziso zenotho njengalokhu osokuphuma endabeni. Omunye njalo wabakhokheli bebandla leMDC elikumanyano munye umnumzana Washman Ncube uthi imbiko ethi iqula leMDC Alliance eliye eMelika lihambe ngenjongo yokuyakhuthaza leyo lizwe ukuthi liqinise izijeziso ezalithulela eleZimbabwe ingamanga aqanjwe iZANU-PF.
Bona lawo ngamanga aluhlaza sibili siyakwazi ukuthi siku-inclusive government njenge-MDC. Ucomrade Bithi wade se-America lami nocomrade Misiairabwi nochinamasa nombengegwe logodle sasiku-re-engagement team kahulumende sihamba amazwe wonke sisithi izijeziso zenotho ezikhona nakazikhitshwe ukwenzela ukuthi siqalise kakuhle eZimbabwe. Njalo lakathesi sikazikhitshwe ukwenzela ukuthi iZANU-PF ingabi le-excuse okuthi behluleka ukukhokhela ngaliphi, ngoba kwakathesi bayagijima ukucatha ngemva komunwe wama-sanctions law, kodwa sikwazi ukuthi kwehluleka ukukhokhela kwabo.
Wengeze ethi imibiko enje ijonge ukunyampisa izinhliziyo zabantu abasekeli bamabandla abomba iMDC Alliance lona ukhetho solusondele kanye ngomnyaka ozayo. Ngakho ke ukhuthaza abantu ukuthi bengalahli imbeleko ngemibiko le kodwa baqhubeke bebhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo, kodwa ekhala ngokuthi ngabe uhulumende uyenza kube lula ukwenza njalo ngoba khathesi incwadi ezifunakalayo ziziningi kakhulu. Uncube uthi iZANU-PF uma iqinisile ukuthi ifuna ukulungisisa ezokhetho kufuze ivume ukuthi iZimbabwe Electoral Commission izimele yodwa yenelise ukubala amavoti iwatshengise uZulu khonapho khonapho.
ZEC okumele ibe independent, kumele ibala ama vote polling station iwahlanganise iwafake emdulini siwazi sonke, iwahambise ku constituency command center aedwe khona phana ahlanganiswe ahanjiswe ku provincial command center.
Osakhulayo umnumzana Sondlane Dube uthi okhulunywe ngabe MDC alliance njalo okuthi bebesiyadinga ukuqiniselwa kweZimbabwe izithezo zomnotho kuyinkulumo nje yeZANPF ejonge ukungcolisa lumanyano.
Akula muntu ongabe becabanga osengqondweni civil straight ukuthi sengahamba isecela ama-sanctions. Lokhu ngeke kwenzakala, konke into ezikhuluma ezihlose ukuyisela phansi ibandla le-MDC.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Adams Thole uthi abe-MDC alliance bebevele bengafuzanga baye eMelika ngoba uZulu ubesithi amabandla lawa angancedana leZANU-PF ukwakha ilizwe, athi ugijimela ukuyakhuluma labalelo lizwe yena uhulumende omutsha engakakhulumisani lalo.
Akulandaba ukuthi babesiyodingani, kimi bekungamelanga bahambe ngikhona ngale ngalesi sikhathi.
Ekhuluma emhlanganweni munye ubethi ongomunye wabakhokheli bomanyano we-MDC alliance ekhokhelela i-PDP uthi abasoze baxolise kuZANU-PF loba emphakathini ngoba uhambo lwabo belungele ukulungisisa inhlalakahle kaZulu, njalo inkulumo zeZANU-PF azisoze zibethusele ukuthi bengenzi lokho. Inkokheli ye-MDC alliance ebikhona emhlanganweni lo ibathisela uNcube emela i-MDC yakhe lomsekeli womkhokheli we-MDC thi umnumzana Nelson Chamisa kanye nobithi owe-PDP onguye okhokhela iqula lalumanyano eliye kwele Melika. Ngimele isitwe 7 ngiseHarare, ngimGibson Pepe.
Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum, sixoxa ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Thumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umtshutshisi omkhulu wakwele Turkey ukhuthaza ukuba umdlali webasketball olodumo weMelika uEnes Kanter ukuthi abotshwe ngoba ethuke umongameli Recep Tayyip Erdogan. Linkuthazo iphume emsakazweni walelo lizwe we-Anadolu. Umthethwandaba womanyano wamazwe aweEurope we-European Court of Justice unqume lamuhla ukuthi inkampani yabathwala abantu kusetshenziswa indlela zangalezi nsuku zabomakhalekhukhwini e-Uber kumele umsebenzi wayo uqondiswe imithetho elawula ukusebenza kwamateksi ale mitha. Umngcele waseZimbabwe leBotswana wasePlumtree usungula lamuhla uhlelo lwayo lokusebenza ungavalwa oluza kuya kumamhla ka-23 ngoMpalakazi phambilini kwelanga leKhisimusi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngoceleyo.
Lokhu kwamukelwe ngenjabulo enkulu nguZulu ohamba umango phakathi kweZimbabwe leBotswana esiyathenga impahla ethengisa. Iningi labantu basuka koBulawayo besiyathenga impahla yabo edolobheni leFrancistown eBotswana bebalekela intengo ephezulu eZimbabwe. Uhambo lolu bakwenza bekhangele ukuthi baphenduka ngasuku lunye ukuze bengabi lendleko yokudinga okokuyalala khona, bekhetha ukuyathenga bahle baphindele ngosuku olufanayo, kodwa kathesi bakhala ngokuthi bachitha isikhathi esiningi besemngceleni. Unkosikazi Sisanyathi uthe izolo uqede amahola amaningi elinde ukuchapha esaya eBotswana lalapho esephenduka. Uthi ukuvulwa komngcele usuku lonke ungavalwa kuzasiza kakhulu ngekhefu ngoba abantu beza babe khululekile.
Umumo esiwubone ebhoda umumo esingawujwayelanga vele ensukwini eziningi ngoba akwandanga ukuthi uhlale almost 7 hours usebhoda ulinde ukuthi uchaphe.
Uhlangothi olubona ngokungena lokuphuma kwabantu elizweni olwe immigration yaseBotswana lwethule umbiko owazisa ngokuthi abasoze bavale kusukela namhla kusiya mhla ka 23 Mpalakazi ukwenzela ukuthi uZulu ahambe laloba yisiphi isikhathi ngekhefu njalo kuphunguleke abantu abachitha isikhathi eside belinde ukuchapha. Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 luveze ukuba ubugwelegwele becorruption bebugcwele phakathi kwesiphithiphithi ebesisemngceleni njalo amapholisa abengekho ukuthi ancedise ukuqondisa uZulu. Abafana abadume ngokuthi ngomagumaguma bebebhadalisa abafuna ukweqiswa udwendwe kanye lokuchaphisa impahla ezingavunyelwayo zingabhadalanga umthelo owe customs duty. Okunye obekukhathaza izihambi ukuthi imitshina ebisetshenziswa luhlangothi lukahulumende olubona ngokubuthaniswa kwemali olwezimra ibingasebenzi kuhle ngakho bekuphuzisa abachayeli abakade bechapha ngezimota. Unkosikazi Phesi Dube ngomunye wabehlelwe yilolu hlupho.
Umumo oseboda mubi kakhulu njalo awujwayelekanga ngoba sokugcwele ukudiza kakhulu nokubhalisa kwabo kuslow.
Esinye njalo isihambi unkosikazi Amanda Maseko uthi kubuhlungu ukuqilibezelwa ngabantu abadinga imali ngendlela ezingayisizo. Uvumelane lonyathi ethi uhambo oluvame ukuthatha isikhathi esifitshane lubaqedele usuku lonke ngakho ukuvulwa komngcele kuzabasiza kakhulu.
Eboda kathesa yithi bekulohlupho olukhulu uhlala isikhathi eside uhlale almost ilanga lonke lokhu seboda ngoba kule congestion engayenziwa. Kodwa siyathaba kakhulu ngalesi sinqumo abafuna ukusenza ukuthi ube bavule 24 hours.
Ngesikhathi sekhefu lekhisimusi abantu bavame ukuba baningi abayabe bephindela eZimbabwe bevela emazweni abasebenza kuwo. Lokhu kwenza ukuthi imngcele igcwale kakhulu njalo kube lokuphithizela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Udubo lokubandlululwa kwabantu ekwabelweni kokudla kanye lenhlanyelo kuqhubekela phambili eLupane lapho izakhamizi ezithi zihlawuliswa imali yokuthwalwa kwenhlanyelo lemfundiso. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba.
Ukubandlululwa kwabantu abangayisibo basekeli bezanu PF yinto eyayibhahile elizweni lonke jikelele kusabusa umnumzana Robert Gabriel Mugabe. Kuze kwabanganeno sokungenele i-commission ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu, iZimbabwe Human Rights Commission. Kodwa sokubuye kwadlodlobala njalo nanku ukudla, inhlanyelo, lomfundiso, sekuphiwa abakubandla elibusayo kuphela njalo bebhadalela ukuba kuthwalwe. Okudanisa uZulu ukuthi lokhu kuyaqhubeka lanxa sokulohulumende omutsha okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Isakhamuzi seChongogwe kuward 9 eLupane umnumzana Felokwakhe Dlodlo uthe babhadaliswa imali zokuthwala kokudla lenhlanyelo abakutholiswayo.
Uhulumende usipha inhlanyelo le-fertilizer. I-fertilizer lapha sibhadaliswa umgodla we-50 kg idola. I-10 kg yenhlanyelo sibhadaliswa i-50 cents. Kukanti ke wonke umuntu wazi ukuba inhlanyelo le kufundisa iphiwe mahala.
Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo laye usole ubandlululo lolu ethi kanti vele abantu bahlawuliselwani imali eziningi kangaka.
Lalokho abakwenzayo bencisha abantu ukudla benika abantu ngenxa yokuthi bakubandla le-ZANU-PF. Thina sithi abantu beZimbabwe lo hulumende sesikuyo uwedlula lo kade sikuyo kaRobert Mugabe.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi uMnangagwa kumele abone ukuba lomkhuba uyamiswa agcwalise isithembiso sakhe sokuhlonipha amalungelo oluntu.
Ngiso kwabantu fertilize abangasupporti ZANU-PF kumele kuphele ukwethusela emakhaya okujwayele ukuhambisana le-election yokurejiswa kokuvota laso zonke leziyazini.
Ukhansila ka-ward 9 eChongogwe umnumzana Rex Mangisi Nkomo uthi kuliqiniso ukuba abantu bayabhadala imali ukuba bathwalelwe inhlanyelo lokudla kwabo kodwa abalamandla okulawula imota ezithwalayo ngoba ngezabantu abazimeleyo ethi uma abantu bebona becabanga ukuthi bayabandlululwa abayezithwalela eLupane Center bazigadisele. Izakhamizi zeChongogwe zithi umuzi munye ngamunye uhlawuliswa idola ukutholelwa isaka elilesisindo sama kg angamachumi amahlanu i50 kg, lomvundiso ukutholelwa ama kg amane enhlanyelo kumango ongaba ngamakhilomitha alikhulu ukuya lokubuyela eChongogwe besuka eLupane Center kumele bakhokhe amasenti angamachumi amabili lanhlanu i25 cents ku4 kg. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders lamhlalile dili elokuvalelisa labo abakade belisekela ngemali lonyaka. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Dube uthi ngemva kokuba iqembu lebhoso lingaqhubeka kuhle lonyaka okwenze kwaba nzima okwakwenziwe idili lokubonga abadlali abaqhube kuhle lonyaka, inhlanganiso yebhanki ABC ithethe isinqumo esokuba kube le dili lokugqiba umnyaka kuyindlela yayo yokuvalelisa iqembu njengoba ngomnyaka ozayo engasoziqhubekele phambili iphathisa.
Ama-sponsors ethu abefuna ukuthi sihlangane ukuthi sivalelisane njengoba usazi ukuthi ama-sponsors ethu ibhanki ABC ayagqiba ukuthwala indleko zeqembu ekupheleni komnyaka wona lesikuyo. Basebe sithi benze umbuthano wabadlali labanye abakubhizinesi abayebenceda iclub lapha lalaphana, labanye abadlelana labo, labanye njalo abasisizayo abanjengabonyakatho kusiya kusiba njalo, ukwenzela ukuthi sigqibe umnyaka sigoqe kuhle sibabonge, basibonge labo njengeqembu, sibabonge njengabasekeli.
Iqembu le-Highlanders liphuthe imidlalo yalo yalonyaka kusigaba se-Premier Soccer League lisendaweni yesithupha ngemva kokunqoba emidlalweni elitshumi lantathu ladliwa kwelitshumi lantathu njalo kwase kusithi kweyithoba minambili laba ngutshikilobhanqa. UDube uthi bekuza kuba lihlazo-ke ukuba kuqhutshwe umkhosi wokupha izicoco abadlali bona bengazange balethe izicoco kuqembu le-Highlanders.
Akulazicoco eziphiwayo ngoba akungeke kwaba yinto etshengisa insika iqembu ukuthi kube lezicoco eziphiwayo, ngoba lapho singabe senza ihlazo. Akungeke kwaba lesicoco loba kuthiwa eklasini yabo Dunderhead ukhona unumber 1, kodwa kumele kube le measurement ukuthi ngathi nxa kuthiwa umuntu pasile vele uthole ipercentage enganani.
Akukacaci kuba yibaphi abazancedisa iqembu le-Highlanders ngosekelo lwemali ngomnyaka ozayo, njalo uDube uthe lokho ubaza kwethulela umphakathi ngokuhamba kwesikhathi njengoba belokhu besaxoxisana labanye. Inhlanganiso yebhanki ABC iqale ukuphathisa ngemali iqembu le-Highlanders lele Dynamos ngomnyaka ka-2011. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nguJoseph Njanji.
I'm liking your style, you're moving your body, you're dropping so low, you make me lose my mind. Yeah, you're moving for nothing, you shake it the way, your hair on your shoulders, you rock it the way I like. You blow my mind.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo wakuqala njengomongameli welizwe owe-State of the Nation Address. Umanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance uthi uhambo lwabo lokuya eMelika belukungelanjongo yokuyakhuluma ngezijeziso zenotho ezethulelwa eleZimbabwe. Umngcele waseZimbabwe leBotswana wasePlumtree usungula lamhla uhlelo lwayo lokusebenza ungavalwa oluza kuya kumamhla ka-23 Mpalakazi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngiseWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.